amazwi lawa ngamazwi amahle kakhulu asuka enkokheleni zezano ngobana limukisa umuntu ongaboniyo umuntu akambe khangele phansi inkophe zakhe lokho ezicinezile bavula abantu inkophe lokukhulumileyo ukukhulumele njengophathi bantu labana bakhulume kuhle sibili umbono yabo mihle liyana ukuveza iqiniso labo okuthi okuyinto lokho ngokwabo bodwa ukuhamba nje ekhethweni kwenzelwa nje ukubona laba abatotayo laba ababizayo ukuthi bezoyinvesta elizweni bebone ngazani ukuza kuba lokhetho ukhetho kudala lukhethiwe akulalutho lapho eselisebenzela abantu basisela amanga ngoba amadoda lawa ngeqiniso elipheleleyo ngabasoze bethuthule umbuso esiwuthi i-soft coup kumbe polite coup bebe sebethithi bona bahlala 6 months kuphela sebeyekela abantwana yibo abangatshelwa khona lokho abangaziyo ngepolitics abatshela ukuthi thula ngizakuphathela iswidi ezibonise le swidi emlonyeni engenalutho.
Ngiye kuwe baba Mkhwananzi, ngithi wena ubona njani lokho okwenzakalayo amazwi la? Ubona ungani nxa ibandla eliphikisayo linganqoba lingaphiwa yini umbuso?
Okuqala ngizakuthi mina ngibona ngazathi lesi siphathamandla sezano esithiwa ngumukhuphe ongiye nokhiphela amagama le nto imphunyukile yinto eyimfihlo yangaphakathi okuyiyona ehlongozwa izano kodwa-ke angazi kusuke kwathini kwasekufohla kwaphuma nami nginesiqiniseko sokuthi angibona ukuthi izano ingawuyeka nje umbuso uphaphe nje usuke ezandleni zayo uyowela ebantwini be-opposition mahlayana nje. Yikho-ke ma ubalalela inhlelo zabo bakhuluma ngabo-vision 2030 ukuthi ngaleso sikhathi umkhonomi wasezweni nasezimbabwe uzobe usuthuthuke wafike ezingeni elithile. Akekho umuntu ongathi ezolahlekelwa ngumbuso lonyaka aplanele into ezokwenzeka in 10 years time. Uyabona nje ukuthi yizaba nje. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi i-opposition noma ingawathola amavoti ngokuvotelwa kodwa umbuso kawusoze usuke ezandleni zezanu uye kuloo nqwabileyo.
Mphenduke kuwe baba Mkhwananzi, kodwa-ke siyabona ukubana umongameli Mnangagwa wenelise ukubiza abantu abavela kwamanye amazwe ukuthi bazohlola okwenzakalayo. Ayisikhona ukutshengisa ukubana ukhetho luyaba lukhululekile njalo lempumela yakhona iyamukeleke.
Uyabona undoda lo ukhethe ukuthi enze ubumenemene obusezingeni eliphezulu kakhulu obuzotshiya wonke umuntu engenayo intshukuntshu yokusola ukuthi ngizokuthi kube nephutha laphana noma laphayana. Uyazi ukuthi kunsuku zonke lezi ezedluleyo kusiba khona ukhetho bekuswanakala ukuthi ayikho inkululeko, akukho ukulungiswa i-fairness. Yikho-ke this time ucabanga ukuthi akulethe konke kube khona ukuze ancithe bonke abantu abamchothoza ngokuthi lezi zinto bezingekho kumakhetho edluleyo bangabi nawo umlomo wokuvula. Kodwa uhlelo kalutshintshanga olokuqila lokutshontshela abantu ukhetho ababeluphe omnye ukuthi aphathezwe laseZimbabwe.
Wena Mkandla uthini ngalokhu imbono kamnumzana Mkhwananzi, uyavumelana layo na?
Uyaqeda uMkhwananzi, ukhuluma into esegcekeni emhlophe esobayo iqiniso ngokubana sibili bona laba abantu angeke bahlala sibili bethu bona bavumela i-opposition ingene. Ukhetho nje kupho ngokukwenza nje kuphela ukuthi kawuhanje nje ekhethweni bese bebiza ama-investors angaphandle ukuthi khona lingakela ukuzidefenda lani lizalahlekelwe ngoba lisayinele ama-billion lawa lahi. So uhulumende ongabuya lowo kusasa lowo ongashiwo thina lingavela lithi ukhetho ade luqondile akuligwanga impahla yenileyi asoze liyithole.